Udokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa-ke into engayitsho yikuthi uDouglas Monzora kalawo amandla okuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresidenti laphela mhla ka-27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum. Ngokunjalo ngomthetho we-MDCT u-Article 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama-resolution akhona aya-expire within 6 months. Ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresidenti we-MDCT mhla ka-27 June 2021. Okwesibili, i-National Council ye-MDCT ya-expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014. Engingakutsho ukuthi kakula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT. Okukhona yikuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama uMakhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi eMakhokhoba kusasa.